Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 kuNhlangula 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are encouraging candidates to send in their nomination papers now.
Ukusikutaza laba abazancindisa ukuba bathumele amaphepha abo.
IZimbabwe Electoral Commission kutaza abazancindisa kukhetho oluzayo ukuba behambise amaphepha abo masinyane kudalene nomination court.
Ikwazi yona ila esithi amavolunteers abavuyayo bazifaka phambili ukubana labo be-transmitter le-4200 lizwe lonke.
Inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe ithi ilamalunga edlula inkulungwane ezine. Amabandla aphikisayo athi ifazi yenza okungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ikutaza abazancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ngqwabakazi ukuba belungise masinyane amaphepha abo azahlolisiswa lidale le-nomination court ngeviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umnumzana Rodney Kiwa isikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission njalo engumsekeli wekomishini le utshele umsakazi weStudio 7 namhla ukuba kuqakathekile ukuthi abazancindisa belungise kahle amaphepha abo kusese lesikhathi kungakafiki umhlaka 21 Nhlangula. Ukiwa uthi laba bafuna ukuncindisa balakho ukuhambisa amaphepha abo kungakafiki usuku lolu.
We are encouraging candidates to send in their nomination papers now.
Ukusikutaza laba abazancindisa ukuba bathumele amaphepha abo bakhuthaza zeni ukuba baze lamaphepha abo kathesi.
Ukiwa wethule inkuthazo le ngesikhathi ibandla leZANU-PF lilolodwa eselivezele uzulu amagama abazancindisa kukhetho lwamakhansila, amalunga edayi lephalamende kanye lolukamongameli. Umnumzana Admire Masikati okuhlangothi lwabatsha kubandla leli uthi bazalungisa amaphepha awo ngendlela efunwa yiZEC.
Abantu babezikhethele umuntu abamfunayo ukuze ayenza ukuthi loba nxa sebesiya kukhetho olukhulu lwama-harmonized elections bamvotele njalo bamsebenzele gadala la ukuthi awine xa esengcikela lamanye amabandla abekhona ukhetho. So mbona ngathi ibandla leZANU-PF liyenze kuhle.
Amabandla aphikisayo akhanya lokhu edinga abazawamela ukhetho oluzayo, kodwa athi azahambisa amaphepha kudale le-nomination court ngendlela ehlelekileyo ngeviki ezayo. Okubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shirie Denga uchasisa ngalokhu.
Lokho kukhulunywe yiZeki ukuthi abafuna ukukhankasa ekhethweni sebengaqala ukuhambisa amaphepha abo ukuze ehluzisiswe yiZeki belungiselela i-nomination court. Into esemthethweni kakhulu njalo njengebandla lathi yinto esikhangeleleyo, ngoba nqa abanye benqabesazi sesiqedile uhlelo lokukhetha abameli kuma province angafika 9 out of 10. So kuma province lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu.
Umnumzana Kuda kwashe Zulu okubandla le-Alliance for the People's Agenda apha uthi sebelungisa amaphepha abazawahambisa e-nomination court.
Ngizimisele ukuthi ngihambise amaphepha lawo e-court ngolwesithathu iviki ezayo, ngoba akula ngenye indlela esingayenza ngaphandle kwalokho, ngoba kumele siwuncintise umbuso khona, sibancintise laba abadala sebekhulile kungene thina emahofisini, ngoba labo bahamba empini isikhathi besabancane. So lathi sesiyenza khonokho abakwenzayo, we're following their footsteps.
Umnumzana Ebert Jamuka oyebandla le-People's Unity Party uchasa ngamalungiselelo ebandla lakhe.
Abanye esisebenza labo ephathini ye-PUP sebeqedile ukuyenza i-clearance yonke into ifuna nomthetho, sebelinde isukhu lokufaka ama-papers yabo ku-nomination. So kukhetho siyangena.
Amabandla phose wonke yaseqalile ukukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumntondolozi Ndlovu.
Abakhokela inhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe okucatshangelwa ukuba ikhokhelwa ngamapolisa ensida aweCentral Intelligence Organization kumbe CIO bathi balamalunga edlula inkulungwane ezine kweleZimbabwe. Bathi bazisungulela inhlanganiso le hathi ukuba ikhokhelwa ngamapolisa ensida. Kodwa abakumabandla aphikisayo bathi inhlanganiso le ingxenye yamapolisa ensida. Umnumzana Kuta Musanka okuhlanganiso yeFAZ uthi banikwa imali ngabantu kanye lamankampani atshiyeneyo. Ulandula ukuba bakhokhelwa ngumnumzana Walter Tafumanei, omunye wabaqondisi be-CIO.
Silamahofisi ethu avondiwe lapho engikhona lethimu yami sibenzela khonapho senze ama-decisions eFAZ. So abantu labo nxa bezama ukuthi hatshi i-duty to try ukuthi mbaqondise ukuthi bebone indlela eyiyo.
Ye, kodwa-ke ilamalunga amaningi kangakanani iFAZ eziqintini? Sizakuthiwa sibili baningi kakhulu, i-district le-district lomuntu kuyafika la ku-provincial level, njalo abantu bayahola imali yonke le ilithatha.
IFAZ yona ila esithingi esikhiwa ama-volunteers laba ababuyayo bazifaka phambili ukubana labo bekwazi ukusincedisa le 4200 lizwe lonke esilabo bayavolontiya. Kodwa nanxa bevolontiya lathi siyadinga ukuthi sibanike lathi izimadlana ukuthi bethole ama-airtime bekhona ukufona bekhona ukudla nge-campaigna. Imali leyo sincediswa singathi ngama-volunteers nje abantu abasincedisayo lapha nalaphana bebesincedisa ama-donors besincedisa nje ngemali esijeneyo. Sase siyavuka lathi siyengalwana la esifakele imali esifakele siyafila singatholi lapho esingathi i-consistent isosi engasilekisa ngemali.
Uhulumende-ke alitholi imali khonapho kumbe losekelo?
No, uhulumende asitholi imali. Asitholi imali sinesifiso sokuthi sitole kodwa uhulumende akangenele okwepolitics esedwa liso lina liso behulumende so asilinike nasenti so uhulumende kakafike.
Ye, siyakhumbula njalo belingani liyakhankasa ebantwini nxa besiyakhangela amagama abo khona ngale ku-voters roll. Kuthiwa beliloba abantu phansi ubhala ukuthi lo igama lakhe mbani uhlala ngaphi. Belikwenzelani khonokho?
Ya, lapho silabantu esithi ama-volunteers ethu balabantu babo abakumahlelo esithi ngama-members ethu elunga le-ZANU-PF. Ngikholwa le-opposition layo seyabona yathi i-strategy yayo kuthiwa yibhrumango ukuthi ube luhlaza phandle ube yelo phakathi. Batho ukuthi bona amalunga abaphakathi kwe-ZANU-PF bona bala malunga. Thina siyamalunga amaningi akuma-structures ethu. So thina sakubona kufanele ukubana hathi njenge-organization asibeni le-analysis yokubana out of 6.5 registered voters bangaki abangabelunga lethu abazahamba besiyabhekela amabizo abo esithi i-inspection. So abehlezi nje kathana le-polling station bekhayela ukuthi okay lo ukumaselethu ubuyile uza ukumaselethu ubuyile ngakho-ke basinika i-analysis. So kathesi kula ma-36 ukuthi out of 1.7 million abajekhayo esicabanga ukuthi ngabe yiphi nami yikho sesikwenzela kuphela and sasikwenza mgcini.
Umnumzana Kuta Musanka ukuhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe esekela ibandla leZANU-PF. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Walter Tafumanei. Sixoxe lomnumzana Felix Magalela Mafa okubandla leCitizens Coalition for Change.
Sithanda ukuqinisa abantu bakwethu ukuthi hatshi bo ifazi ayisiyo civic organization, ayisilo bandla elizimileyo lodwa. Lasungulwa ngamajaha eSolusi College besithi bona bafuna ukuthi bancedise iZANU kwenzela ukuthi bawina ama-election. Basebethatha imicijo yayo yayalungiswa yabunjwa kuhle ku-Central Intelligence Offices headquarters. Njalo silobufakazi ukuthi u-Deputy Director of CIO nguye othungamela le i-organization. Asithandabuzi ukuthi yingxenye ye-intelligence organization ngabantu abafuna ukudunga ama-election bazenze njengabantu abazimeleyo bona befuna ukuthi ama-election la angahambi kahle.
Baba Mafa, likutsho ngaliphi khonoko ukuthi ungani nguye okhokhela inhlanganiso le? Likuthatha ngaphi khonoko?
Siyababona indawo zonke, siyababona kuma-polling stations wonke, kuma-province wonke, ngabantu abaziwayo ukuthi bathelela ngaphi, ngubani obalawulayo, le njongo yabo siyayazi. Ngalokho mahlabezulu asibeni lezibindi senze umsebenzi wethu singabuyele emuva njalo singathanda udlame ngoba wona bafuna udlame ukwenzela ukuthi badilize ama-elections la ngoba sebebonile mpela ukuthi lonyaka bazabamba insiba zejuba i-triple C lo-president Chamisa yibo abazatshaya intambo. Ngalokho sithi ayi abazimelanga bazalwa yizanu njalo babe yimbaxa ye-CIO. Lokho silobufakazi obukhulu kodwa-ke sizanqoba noma besenza imicimbi-cimbi yokuthusela abazali emakhaya.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC sixoxe laye ekobulawayo. Zithwele nzima izakhamuzi zemcwazini esiqintini seMatopo esabelweni seMatopo South lapho amasela azenzela umathanda etshontsha izifuyo zabo ikakhulu obabhemi. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Kusukela ekuqaleni kwalo umnyaka sokula madonga afika amakhulu amane 400 okubikwa ukuthi atshontshwa kulesi sigaba. Iningi selilala liqutile komvunda lilinde izifuyo. Ugogo Magazela uthi amasela athaya avala isiba sakhe sababobhemi.
Ngibatshontshe ebusuku kade avufika amadonga asekho.
Utshontshele mangaki wena?
Mina ntshontshele 7. Kondo yawube khona lapha ephumula leBellevue. But-ke sihambe siyeripota. Kwesinye isikhathi ungaripota uzokutade nga-3 months. Ngoba bengaze behlangane labantu beqhuba amadonki. Abababuzi, uyahamba umuntu nje watshontshilambi. Hambe la. Amasela abaleka nje amapolisi. Hayi uhulumende kasikhangeleki ukuthi amadonki aqhakathekile. Ngoba yasinceda.
Esinye njalo esekamuzi umnumzana Mika Mpofu uthi sebaqeda amadonki akhe njalo kwamanje sebengenela le nkomo zakhe.
Hayi kutshontsheni bayatshontsha kakhulu. Ba kathesi basanda kungitshontshela inkomo ezimbili. Angathola kuphela amabhera kunye eceleni komgwaqo. Akulo kusokwa abantu. Njengamapolisa nisengaripota kakhulu. Akula muntu ohlelele bambamba. Akula.
Liyakhala lepolisa lesigaba umnunzana Never Chuma.
Hayi lapha isifuyo zivele ziyaphela. Okuphela kakhulu izidonki. Inkomo yebakwenza kodwa hayi akuvama ukuthi ulandelelane. Idonki yizo eseziphelile kakhulu abantu bakhalile indawo yonke nale. Abanye abasela vele.
Usobhuku Mhlanga weMcwazini Village ufakaza ngolahlekelwa kwabantu izifuyo zabo kulindawo.
Vele sesihlala abantu izakhamuzi sesihlalele evalweni amasela asebhakile lapha kusafuywa la kuqiniswa kusafuywa njengamadonki haya ayaphela ngesikhathi sisiba la madonki la ngabe namhla abantu kabathwala nzima ukwenza imisebenzi yabo kodwa awusozibona umuntu maze uyayithenga sasiyavuka ingekho. Amapolisa asincedise. Lathi siyazama ukuthi sizincedise kodwa ke siyafisa lokuthi amapolisa asincedise.
Wabotshwa umuntu ephumula kobulawayo kunyanga ezimbalwa edlulileyo owayethengisa inyama yedonki. Abantu sebecabangela ukuthi mhlawumbe amadonki abo ayabulawa inyama yabo ithengiselwe uZulu. Usobhuku uyaphambili egcizelela ukuthi kungenzakala ukuthi uZulu kobulawayo othenga inyama emgoqweni uthenga inyama yedonki.
Njengoba uzathenga kwesikhathi uyathenga inyama ungayazi ukuthi ngaphi isiyiphisiphisi ungayazi ukuthi ivele ngaphi. Ingozi yona le siyezwa ukuthiwa amanye amadonki abonakala endaweni zephumula ngale egangenele manje ngala kungeneki ngaphandle nxa ukuthi uhulumente engancedisa abantu besithi besiya khona ngale nxa ukuthi azwakele kukanje kula mapolisa abale zikhathi
nxa usithi akungeneki benzani bayatshaya
babulala sile ngoba labo uyebezwa bekhuluma ukuthi lapha vele asifuni umuntu olobumbulu bakhe bajonjani bathi asifuni ubumbulu yani.
Isikhulumeli samapholisa esabelweni seMatheleni South, u-Assistant Inspector Moyo, uchazisa ngokwenzakala esigabeni lesi.
Thina njengamapholisa eMatheleni South, sithanda ukukhuthaza uZulu ikakhulu esigabeni seMatopo kwelekhezi. Bananzelele kakhulu izifuyo zabo ikakhulu obabhemi. Silabo abatholakeleyo eSontala sebequnywe indlebe okwenza ukuthi abantu abanikazi behluleke ukubananzelela. So basofanini kakhulu izifuyo zenu kuzigebe ngalezi sithi ingalo yomthetho izalibamba.
Izakhamizi zicela uhulumende angenele ngoba amapholisa sehlulekile ubamba amasela njalo zithi azikwazi ziyalimangani lonyaka njengoba amadonki esephelile. Ngiyimele Studio 7 ngisemncwazini eMatopo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Singangeni kwisigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Silvio Berlusconi wayengumkhokheli wakwele Italy lasekho. UBerlusconi wayesaziwa ngokuthanda ukukholisa emaphathini lokuya emacansini labesifazane abaningi ubhubhe namuhla. Akwaziwa ukuba ubulewe yini. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba sokulungiselelwa umngcwabo wakhe. Kula bantu abalijomi abagoqela kade bechada abafe engozini yomgwaqo kwele Australia. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba imota kade behamba ngayo ebithwele izethekeli ibhewuke entabeni okulenkungu e-New South Wales izolo ebusuku. Usebotshiwe obetshayela imota le. Sokuhlengwe abantwana abane ehlathini kwele Colombia abahlale egangeni okwenyanga ezingamajumi amane kulandela ukuwa kwendiza mtshina akade behamba ngayo. Abezindaba abe-Reuters bathi abantu bamangaliswa yokusila kwabantwana laba okwesikhathi eside bebodwa egangeni. Bayalwa okumangalisayo kule Sudan okulempi yomvukela. Kulamazwe ambalwa azama ukumisa impi le eqhubekela phambili ngamandla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu eZimbabwe bakhuthazwa ukuba besebenzise ngonanzelelo imbawula ngesikhathi samakhaza. Ingcwethi kwezempilakahle zithi imbawula zibulala abantu abaningi minyaka yonke ngoba kayisetshenziswa kahle ngozulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ingcwethi lezi zithi ukusetshenziswa kwembawula ezindlini kuvaliwe iminyango lamafasitela kwenza ukuthi ikhiphe umoya obizwa ngokuthi yi-carbon monoxide ohitsha umuntu acine elahlekelwa yimpilo esebuthongweni. Zithi lokhu kungenxa yokuthi i-carbon monoxide igcwala masinya ukwedlula i-oxygen ephefumulwa nguzulu, kungakho iyingozi nxa kuvalwe indawo ezingenisa umoya ovela phandle. Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya, udokotela esibhedlela sempilo, uchasisa ngokusetshenziswa kwembawula ezindlini.
Uyaxwayisa ukuthi linanzelele ekusebenziseni imbawula. Imbawula zingaphambanisa into eziningi. Nxa kuyukuthi imbawula le ele-coal eningi livali bese livale emnyango lithi liyalala ebusuku, iyingozi empilweni zabantu. Kumele abantu basebenzise imbawula nxa sebesiyalala, imbawula zifakwe phandle zingaze kwalalwa kuvalelwe endlini. Lezi zona ezenziwe ngekhoulu vele umnyango lasemini ungazi wavalwa.
Umongi umnumzana Thulani Mahlangu uthi intuthu ephuma emalahleni embawula iyabulala nxa umuntu engayihotsha.
Imbawula ziyingozi ngoba zile ntuthu ebizwa kuthiwa yi-carbon monoxide. Li carbon monoxide ayizwakali umnuko kodwa iyabe ilokhu isiba khona. Njengoba abantu abaningi bevala iminyango, bevala lamafasitela nxa bengangena endlini, kutsho ukuthi umoya esiwujayileyo awusangeni endlini, kuyabe sokuthola lakala leyo carbon monoxide kuphela. I-carbon monoxide ingangena emzimbeni ayiphumi, izahlala lokho ikhona ukugcina kubangela ukuthi umuntu afe ngenxa yokuhotsha lintutho okuthiwa i-carbon monoxide etholakala ezimbawuleni.
Umnumzana Joseph Nkomazana, unobhala wenhlanganiso yezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu kumele benanzelele lapho ababasela khona umlilo labantwana ukuze kwenqatshelwe ingozi.
So isikhathi somqando sinanzelele into zomlilo, sinanzelele lapho esiphasela khona imlilo. Iya kulanto singayenza vele siphakathi kodubo, asila mali zamagetsi, amagetsi akhwela. Uvimanti siyabona ka ize siyakhweza njalo ikhweza wona amagetsi angkhona engekho. Nxa engekho kunzima ukuthi siphonge ukuhlala kungela nto yenziwayo. Abantu begcina sebecabanga ukuthi khona badinge lezo nkuni babasemambawula bafake ezindlini.
Unkosikazi Melissa Chuma isakhamuzi sakobulawayo uthi abantu kumele benanzelele ukuthi abalali le mbawula ezindlini kanye lokuvala ngci kugcine kungangeni moya.
Nxa sikhangela khathesi sesingene esikhathini somqando, kodwa okuqakathekileyo kumele sikunanzelele lokuthi sikwenze nxa sisebenzisa imbawula yokuthi akumelanga sivale endlini kungangeni moya ngoba kuyabulala, ikakhulu i-coal. Siyananzelela ukuthi iningi nxa lifake imbawula liyavala umnyango lamawindi, abanye baze balale ubuthongo bengacitshanga imbawula, okuyingozi kakhulu, abanye basuke bafiyele ebuthongweni.
Ingcwethi lezi zithi akumelanga imbawula zifakwe duzane lezigqoko lokunye okufanayo. zithi akumelanga uzulu alale endaweni okulembawula ngoba kulula ukuba bebulawe yintuthu engakhanyiyo i-carbon monoxide. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi enkayi esabelweni seMathebeleni North bakhala ngentengo yempahla ekhuphuka phose nsuku zonke kanye lesivuno esingatsho lutho lonyaka. Bathi uMangoye uselala eziko. Kubika uNodaba Dlamini.
Izakhamizi lezi zithi zithwele nzima ngoba akulamisebenzi eZimbabwe njalo lonyaka kazitholanga isivuno esihle. Zithi isimo lesi sengezwa ikugukuteka kwedola leZimbabwe okwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Bakhala njalo ngokusetshenziswa kwedola leMelika elizweni besithi kalibambeki. Umnumzana Stanley Sikhosana ohlala esigabeni seTogwe uthi ngezizathu lezi sebesehluleka lokuthenga amabele kanye legwayi lokwehlisa ulaka.
Sesihluphele, siyashwele ngesenti, siyabhema, kumele sigayise. Awula mali izitolo atesinto zankona amaprize ankona alubhethu isukela kuthiwa $3 amafutha kuthiwa $4 abanye bathi $5 njalo ukuthi abeni uhulumende yakwenza ukuthi i-five price control ngabona sibhethu ngoba siyagandwa.
Unkosikazi Sibongile Lubambo odabuka emathetshaneni uthi konke nje emavinkilini akusathengeki.
Asibesifisa ukuthi ngakuyehlisa izinto lezi sithenge kuhle ngoba yazi avela kakuthengeki sibili yazi noma uhlezi ekhaya yazi hhayi akuhambi kahle. Izulu laqalisa lisina kuhle safaka inhlanyelo kodwa hhayi akusasicacelanga kuhle ngoba vele hhayi sivuna ngakulala lutho emasimini so asikwazi lokuthi vele siza kwenza kanjani lonyaka.
Umnumzana Sithelo Mpofu laye ukhala ngentengo lesivuno esiphansi lonyaka uthi uhlupho lolu selubangelwe njalo yikuswelekwa kwabancedisa isigaba lesi ngokudla abagoqela iWorld Food Program eyasuka endaweni le kunyanga ezedluleyo.
Indlala inenge ebantwini ngoba vele already sesisebolekana izimpuphu umuntu ayihluleke khona ukuyibisi la ubonti abalumntu lefamily vele kaguzanga zuzelweni igogogo ubona ukuthi vele kalandle angakubhadala ngayo. So le ntengo vele na yala sibili kuyakhwela amafutha wona la ukhokhi ngoyilo susidlala izindumba zwene zoqeda idubo bona ukwala amafutha.
Umnumzana Evans Masuku usomabhizimusi enkayi uthi udubo lolu lwengezwa ikusweleka kwamathuba emisebenzi.
Ukuze uthole umuntu ehamba-hamba kulabe ethengisa something bezothenga something eshop uyabe esebenze somewhere wasebenzela enxenye uChise Dinner enxenye ugamulile enxa uhambe wabanje inkuni abanye bazidiliverela inkuni khona bezokupheka ngama five use umuntu khona bezokuthiwa yimali.
Ukhale njalo ngokuthi indawo eziningi lapho abawoda khona kazisathathi ama-bond notes njalo kwabathathayo intengo yakhona iba phezulu kakhulu. Unkosikazi Siphathisiwe Mabhena othengisa emavinkilini akomvubu uthi ngabe kuyavuma uhulumende avume kusetshenziswe idola leMelika ukuze kuvuselelwe amabhizimusi abo aqala ukubhidlika ngomnyaka ka-2019.
Sokudula amahulisela amaningi kathe sivela njenge-ecocash iyabi phezulu kakhulu imali yangikhona nxa wodoti vele lo lanxa uyithwele ngefoni uyawufaka lokuthi awula mali.
Umnumzana Masuku uthi uhulumende kumele avezele uzulu amathuba emisebenzi kanye lokwebolekisa osomabhizimusi imali zokuthengisa impahla.
Sebesifisa ukuthi nxa kungaba namalona nje sakwazi ukuthi siyeboleka imali kugovernment. Ugcwalisa ishopu yakho. Uyigcwalisa ishopu ukuthi uzathengisa nearly 3 months ungawodanga. Ngesikhathi uthengisa lapho uyabuthola khona uprofit abangcono abangabhadala leyo mali wabuyikweletile.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngamabhizimusi athuthukayo olwe-small and medium enterprise development uthi ziningi inhlelo zokuthuthukisa ikakhulu abesifazana.
Ziningi izimali abangazinikwa enye nge-Women's Bank, enye ngeye-Zimbabwe Community Development Bank, enye ngeye-Women's Development Bank. So zonke zontathu lezo ziyancedisa omama lama communities.
Abacubungula inhlelo zikaZulu babika ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe kazila misebenzi ikakhulu abatsha. Ngimele iStudio 7 ngisenkaye nginguNokuthaba Dlamini.
Oh kwamanje-ke zonke isikhathi senu balaleli be-studio 7 akasizwe ukuthi lamhlanje lithini ngalokho elikubhekane lakho njalo lokubengelela izihlobo labangane.
Salibonani, salibonani mahlabezulu. Igama lami nguphathi wesibanda, ngikhuluma ngikwele South Africa ngokokuhlala. Uhluphe engibhekane lalo okwamanje ngilomne wethu owabotshwayo eBotswana usedonsa inyanga. Kodwa ngiyabonga ukuthi izakhamizi eziduze nami labangane ayi bayangincedisa kakhulu ukuthi singenza njani ukuze aphume. Yena-ke wabotshela ukuthi wayehamba ngemoto elomuntu ongelazincwadi babupha bonke abantu ababephakathi kwale moto, kodwa yena hayi icala akalenzanga, izincwadi nje zalabantu ababehamba labo yilo kuphela uhlupho engibhekane lalo okwamanje. Ngithanda ukubingelela izihlobo zami zonke, ngibingelela umntanami Admire Moyo, ngibingelele umama wami ekhaya, umamazala wami, ngithanda ukudlala laye ngithi ngusihluzeni, usihluzeni kamadlela. Ngithanda ukubingelela kwamahlomuka wasekhaya entunungu esigabeni saseplumtree, unyoni umfana wembuzi zami oyelwisa iinkomo zami ekhaya, udaniel ngwenya umntakamamazala ezindlala njalo.
Salibonani, mina ibizo lami ngusithabile Nkomo, ngihlala koBulawayo eZimbabwe. Into esisihlupha lapha koBulawayo bakithi yikuwa kwaya kwamandla edola esithi RTGS. Sesihlutha yikhonokho ukuthi uze uthenge isinkwa sakoproton sokumele ube le 10,000 bond ukuthi ugade umthova ukuze uyefika koBulawayo, i-10,000 bond. Sokusithayiza ngamakhanda kakhulu, especially thina esilabantwana abafunda enzikini yedorobho, ngoba ukuthi umntwana agade ekuseni esiye esikolo agade ephendula sokumele abe le 20,000 bond, okuyimali enzima kakhulu ukuthi uze uzibone usibambe imali engange-20,000. So yinto esingathi isihlupha kakhulu kokuthi kusiyaphela linyanga kaJuni asikwazi ukuthi kuyabe umthova usuyimalini, ngoba sikhuluma namhlanje nje isinkwa siyi-10,000, umthova uyi-10,000. Ngiyabonga, ngibingelele kuyo yonke imuli yasephelandaba koBulawayo. Ngibingelele kunye labantu abami. Ngiyabonga.
Igama lami ngubekezela Ngoma, ngihlala koBulawayo. Izinto currently zizinzima ngenxa yama-exchange rates lani laba. Kwenza kube nzima ukuplana for whatever, particular labantu abalezimali emabhenki lani lama-prizes suddenly sehayikile. And amanzi asilele ezweni lethu la, amanzi ashota, lamagetsi akunzima. Hopefully kuzalunga one of these days. Currently hayi, ngingathanda ukubingelela abantu abami lo medium, aba my two boys and the wife. It's okay, thank you so much.
Le yimbono yabalaleli be-Studio 7 bakhuluma sibili abantu. Nxa ufisa ukuthi ungene kunamba-ke ukhulume labantu, thumela i-audio yakho kunombolo ethi 202-394-4872. Wathi ngiphinde njalo lapho-ke wabhala ngelahle kumbe ngokunye ubobhala ngozwani, nanso khona ngapho-ke nxa ubhala enhlabathini ubhala kuzwakale phela. 202-394-4872 lingakhohlwa njalo. Ulive Talk namhla sikhuluma ngokunikwa kwamoya undabaningi sithole isicoco sobuqhawe belizwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, othi sikhangele ezinye besilazo. I-Zimbabwe Electoral Commission ikhuthaza abancintisa kukhetho oluzayo ukuba behambise amaphepha abo masinyane kudalele nomination court. Inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe ithi ilamalunga edlula 4,000 ezigabeni ezijeneyo eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa umthembo Stemba uKeeps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, muri yeZimbabwe.